Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabonani ku Studio 7 basakazi labalaleli. Bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa insimbi zeJwane. Ngithanda ukubabonga kakhulu imnandi ingoma yabo. Sibulwa i-government yethu yaseZimbabwe elokhetho. Kuyo ulane South Africa okungakhethwa khona ukuthi uyini, ishona uyini, umZulu yini. Bebezothola something. Manje ngoba thina ngaba kumthwakaza kula muntu osibhekayo. Abaculi bakithi bayacula mpela kodwa-ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami. Bekufanele ukuthi i-government iwanikeze something ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Ngiyabonga linjani basakazi nabalaleli abahla be-Studio 7 kudawana zonke. Ngiyalibingelela womnyaka lo womutsha esawungena nzima kabuhlungu kangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani, bakithi siyacela ukuthi yena ubaba uChabisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebunzimeni abantwana ezikolo, izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Nakho isikorokoza laso sesingenela imimoya sokubiswa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizakuya ngaphila izwe lingelamali linje. Ngiyabonga ngikusikusboqo.
Njani basakazi be-Studio 7 yalibingelela. Ngizithi njani impilo mbingelela bonke basakazi labalaleli. Hayi, mina into lenziwa ngamatisha ngiyisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawa amatisha nxa yisebenza laba ngabantu abalemuli zabo. Akho nto, akula muntu ongasebenzela ukukholisa kuphele xa usebenza. Xa usebenza usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli wakho. So into yenziwa ngamatisha namanensi awasoli. I-government yayithi yehle kakhulu. Labantwana sebethelenziwa basafundi. Izinto zakho zaba yini kusasa? Sisesiyinhlekisa kwabanye amazwe ngenxa yezanu PF ehle ukubuse ilizwe laye kahle. Hhayi, namthembo selami ibizwe lami ngumgcini dladla nisukela upane emzola e-K4.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngukwesikhathi Ncube ngisekheze uward 14. Into nje esihlupha kakhulu esizwe sobuhlungu ukuthi nalokho kudla ukuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana nokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asiwanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe botshiwe ukuthi lapho adlula khona ayavulwa achutshwe bese adluliselwe ebantwini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma sezinje, abanye amasaka abo asikabaniki abakabathathi ngokuthi leyo mali $13 kabalayo abakayitholi. So hheyi, indaba ebuhlungu kakhulu indlala esibhekane layo ezindaweni esikizo, ngoba ogogo abanye bakhulile mpela, $13 akusento elula kuyo ukuthi ayitholi. Ngokuba nje sikhuluma so amasaka, okunye uma usuthathele ekugcineni uthole ukuthi ugogo okhululeyo ngesethathe ekugcineni uluphele kala mali esesiyathatha ekugcineni eseyitholile leyo mali isakele yabe selisele sokuyisijumbane ngene sokungama-5 litre amathani. Bakithi kubuhlungu kakhulu esihlangana lapho, asikwazi uhulumende ngenza njani ukuba ayenelisi ukuthi le old age le ayikhangele ingabe yakhitshiswa mali kube nguye okhipha lapho kufika khona imali, khiphela abantu abadala lapho. Phele ukuthi thina esisasengane sisabashanyana siyenelisi ukuthi singayidinga leyo mali, kube yithi esikhiphayo. Asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokhu, ngoyizinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nazo. Kube sekuya kuthi ihlanganise njengo-ORAP nayo, sike sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu. Abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista, abanye amabizi ekhona kurejista, amakhadi amafoni engekho wakuthi uswayini. So ukudla kwakhona ngikhuluma kugcinisiwe lamanje asikakuniki ukuthi kuzanikwa nini abantu. Asikabi kwazi lo buzima obukhulu kakhulu. Abantu sebechitsha besiyatshona belindile ukuthi bazanikwa, kodwa-ke into yakhona ayikalungiseki ukuthi yonke indawo isile corruption. Akuya lapho ngela corruption, ama idona yathe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu wasekulungisa amakhadi kanti laba kasebethethe leyo mali bathenga lokho kutsha kade sithi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali amabizo asatholakali ikuyikuthi kutshengisa konke ukuthi kusela kulanto yakhona elizweni lapho elungileyo ngelasandla zokusela. Siyabonga.
Linjani balaleli beStudio 7? Ya, siyabona abantwana bayatshengisela labani into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabagqobayo kuloluya qanqalazo lwabo. Siyacela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakama abonise le government ukuthi ayisikho lokhu njengamahlabezulu esikuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukunyezwa konke lokhu esikwenziwayo ayisikho. So sicela bonke abantu bephakame bebonise. Wonke umntwana la yaphakame ngoba ikusasa leli lizwe leli libulawayo. Ikusasa ngeyabo, asingeyethu. Thina sesiyehlulekile. Sebesibulele basiqeda du. Siyabonga khona lapho.